bese ngikhangela i-reshuffle eyenza ke leyo okwakuqala ku-reshuffle wama-ministers angu-7 owakuqala ngu-honorable Nqobisi Ntandlovu osuswe ku-Industrial Commerce wasefakwa ku-Environment, Climate Change, Tourism and Hospitality Industry. Ngingathi uNdlovu noma ngingakwazi ukuthi khona kulama-qualifications bani angabe elawo, kodwa into enginanzelele ngeviki ephelileyo siku-pre-budget seminar e-Victoria Falls. Nalokhu enginanzelele lokhu e-appointwe ukuba ngu-acting minister waley ministry, ukuthi hhayi uNdlovu kungani yena ngokwakhe kule passion. So ngokubona kwami umangaliso angabe efakwe endaweni lapho esizabona khona mhlawumbe senza ngcono. Kodwa umzukulu uDr. Sekhayi Nzenza kangikwazi sibisibili ukuthi akuphetheyo ngokwe-industry ne-commerce kuyini, ngoba lapho lapho avela khona ku-public service, labour and social welfare, akula lutho olumangalisayo esilubonileyo engezelela in terms of i-value kuhulumende. Ikuzama ukulungiselelana imisebenzi, kodwa nje jikelele amboni ukuthi khona i-reshuffle i-reshuffle ezayengezelela any value kuleli lizwe. Ama-ministry ayiwo sibisibili wakade ngifuza ukuthi ngaye abanjwabanjwa kabanjwanga.
Ngezinye indlela uthi akusoze kuphathise kunhlelo zokuvuselela umnotho lokho.
Akula lutho luyavuselelwa ngalokhu okwenziweyo. Njengoba ngitshile ukuthi khona ngibona ngani mhlawumbe ukuthi singakhangelela ukuthi kuya kuba lento eya-improve-a mhlawumbe ngoba uNqobisi ngimzwile esefollows last week ukhulume kabanzi ikakhulu ngendaba zama-taxis ama-imthelo ethelwa kuma-tourism destinations efollows. For example, umuntu nxa evela phandle kwelizwe uyafika ebhadale ebesethiwa abhadala ne-VAT in foreign currency, osokusenza ukuthi khona abavakakhela kuleli ndawo kuleli lizwe bethole ukuthi indawo zesezidura kakhulu. So lokho-ke ngendlela kade ekhuluma ngakho nxa kuyikuthi yena angaku-implementa ngibona ngani kungaba ne-change ethize, but iningi labo laba hhayi yikuzwelana nje iklabhu yokuthi ngasihambeni sindawonye madoda asikhaphuleni kuze kuyelunga, but akulanto eyalunga ngaphakathina komkhono ngowasezimbabwe.